uhlangothi olubona ngezempilakahle edolobheni leli udokotela Edwin Mzingwane uthi ababulewe umkhuhlane lo ngabadabuka eCholocho abaphuze ukuyadinga uncedo ezibhedlela. Uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Abantu lapho kutshisa umzimba angathi uyavimba nakancinyane athwale nzima ukuginya abese xoza indenda kakhulu ngenxa yalokho kwehluleka ukuginya amathe aze ngasenelisi ukuwaginya lokungafuni ukwesaba amanzi kumbe ukuzwa ubuhlungu nxa ethe wabona amanzi wazama ukunatha amanzi. Lapho-ke kuyabe sekusekugcineni wabona umuntu esesuma lezibonayo leso somkhuhlane kukalutshwane ukuthi asile. Ngakho-ke siyakhuthaza uzulu ukuthi okokuqala kasihlabiseni izinja zethu thina esibuya izinja bese kuthi labo abazakuthi babe lomnyama wokulunywa izinja kasitshetsheni siye kwabezempilakahle siyebona ukuthi sihlatshwe amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane wobhubha.
Udokotela Mzingwane uthi kuqakathekile ukuhlabisa inyamazana ezingaba lomkhuhlane wobhova. Izibonakaliso zomkhuhlane wobhova zibalisa ukutshiswa komzimba okungathi umuntu ubanjwa lufuba, ukwehluleka ukuginya, ukugxoza indenda, ukwesaba amanzi lokunye. Udokotela wezinyamazana uthi Nobonga Chemajo uthi kulesikhathi okumele kuhlatshwe izinja amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane wobhova.
Kusetshenziswa amajekiseni ahlukeneyo ukuvikela inja kumkhuhlane wobhova. Inja ihlatshwa ile nyanga ezintathu izelwe, iphinde ihlatshwe ilezi zithupha isiyagalolunye kanye le nyanga ezilitshumi lambili. Ngemva kwalokhu ngomnyanga omnyaka kumele ihlatshwe ngeqisi kuze ihlale ivikelekile.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Alex Grusen uthi izinja zakhe zihlala zivikelwe kumkhuhlane wobhova.
Ndinezami ngiyazihlabisa but ngihlabiswe kovesi novesi wami nguye obulala izinja zami nguye wezelapha ipendi ukuthi zihamba njani but kumele uzihlatshe so umkhuhlane wakhona uzima ngoba engakuvukela uzohambilanje. It's the right thing to do. Hlaba njengabantwana benihlaba nezinja hlaba umkhuhlane silabukhathi zamanje.
Uphenyo olwenziwe lonyaka yi-On the Deathspot Journal of Veterinary Research luveza ukuba abantu abedlula amakhulu amane babulawa lubhova minyaka yonke eZimbabwe. Inhlanganiso yezempilakahle eye-World Health Organization ithi abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi ayisithupha 59,000 babulawa ngumkhuhlane wobhova emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka.